Amanamba aqansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho kuqanise khona kulento eziningi eziba khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba seqansile kwenze ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezelele so eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi amanamba aqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba uhulumende wethu there is a lot of secrets a lot of mistrust from our citizens. There is a secret from uhulumeni. So ama numbers akhe lathi awethu ugcina kusiba nzima ukuthi sithembane. Then ungakhangela into empilo ukuthi simile kulezi mali ezinenge ziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo i-accountability yangkhona asikwazi i-distribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe emalini kuyi-secret kakulomnendi kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lo mbusazwe wethu amanamba zaqanjiswa ukuthi abantu bayalamba i-testing yethu iya super kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi criteria esetshenziswayo yithi no one can tell uyeza ukuthi abantu bayatesta mina nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye ezithi hayi mina ngitestiwe so ngibona ngazathi okwezinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kungeni kayekela nje akula akuthinti lutho ngoba kula anything in place so engazethi singaze sithi kaguqule ngoba uma amanamba zeqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi engaze ngezelele kuyini okuzatshintsha ngoba i-testing yethu is doubtful everything yethu nje yonke kule nkungu eningi around i-issue ye-COVID.